khona phana okwenzeke leyo kukabili ikhoni immunity umuntu ayiphiwa ngumthetho oku constitution yelizwe yalo semthethweni womhlaba international law kube sokuba khona immunity political immunity umuntu ayiphiwa ngendaba zopolitics ngibona ngani mina immunity ephiwe u Grace Mugabe ingabe ngasoyo umthetho womhlaba jikelele nje kodwa ihambelana kakhulu ne immunity etholakala ngepolitics ukuthi imizansi layo izibhekele ukuthi singamjezisa kuza kwenzekani njengoba imizansi lelakithi kulobudlelwane ngakho kwenzakaleyo ngupolitiki akwenzakala ngumthetho.
Unkosikazi Nkwana Mashaba yena ekhuluma lentatheli izindaba lamhlanje uthe isinqumo sokuxolela unkosikazi Mugabe kasithathanga kalula isinqumo alokhu ecabanga ngaso la lamhlanje singathi lokhu kuveza nawo ukuthi mhlawumbe uyazisola.
Hayi ukuthi uyazisola sokuyincazelo yakhe kodwa akula ngenye indlela okwakungenzakala ngayo ngabe sokuyincazelo yakhe ukuthi hayi ngilimbona nginje ngibuhlungu kodwa wayengeke asithathe sinqumo ngaphandle kwaleso nxa sesicabanga ngopolitiki singasacabangi ngomthetho womhlaba ngoba laye uGrace nxa esenza akwenzayo eqhubeka ngakwenzayo wakwenza elegunya lopolitiki nothe lomthetho. So esingathi kwenzakele nje kanti laphana kudlalwe ipolitiki phakathi kwemzansi la lo mbuso wakhe uMugabe. Bavikelene njengoba laba abantu abaphethe amandla emazweni wonke la bayavikelana. Njalo lento ayiqali kanti uyakhumbula ukuthi uAlbashir wakhutshwa lapha kwathi uphunyukile kodwa ekhutshiwe.
Inhlanganiso yeAfriForum yona ihambile emthethwandaba lamhlanje iphikisa ukuxolelwa kukaNkosikazi Mugabe lokhu. Ubona bephumelela na?
Singasabali ukuphumelela kwabo sesingabheka futhi ukuyingenela kwabo yona le ndaba ukuthi mhlawumbe yibo abathela udaka endabeni athi icacile. Lesinqumo leso sithethweyo sokuthi bamkhulu lo Mugabe uGrace aphume mhlawumbe besingasoze sithathwe nxa indaba ingangenelwanga beAfriForum. Ukungenela kweAfriForum kusuke kwadunga indaba kwakhanya ngani le ndaba isithathelwe phezulu ngamabhuni alo bandlululo osokusenza kube lula ebandleni elibusayele i-ANC ukuthi hayi nxa sokuyikuthi uMrs Mugabe seliswa ngamabhuni alo bandlululo kangcono simyekela hambe ngoba naku ngeke kwenzeke la ngelinye ilanga ukuthi inhlanganiso njenge-ANC ivumelane lamabhuni alo bandlululo bekungasoze kuqonde ngepolitics zase-Afrika.